Umhlangano we-SADC osanda ukugqitshwa eHarare usuphawule ukuba kufanele abaphathintambo bezempilakahle baphange bahlangane bancede ele-DRC lamazwe asehlaselwe yi-Mpox njalo baphume lendlela zokumelana lokumemetheka kwalumkhuhlane ukuvikelwa kwawo kanye lokulimukisa uzulu ngawo. Lumhlangano uphinde wakhalaza ukuba i-WHO incedise ngokuphathisa amazwe asehlaselwe kanye langakahlaselwa. EZimbabwe umkhuhlane we-Mpox awukafiki kodwa uhulumende uthi uselungele ukumelana lawo. Umqondisi wezempilakahle kugatsha lukahulumende lwezempilakahle kobulawayo uDokotela Mafio Siamchembu uthi sebelungele ukwelapha lokulwisana lokumemetheka kwe-Mpox kobulawayo ngoba leli dolobho liyindlela esetshenziswa ngamazwe la asethe ahlaselwa uma bevela kumbe esiya eSouth Africa.
I-Mpox isiluhlupho. Thina eZibulawayo Metropolitan Province, we are on high alert for any suspected cases. Asikabi la ma-case in Zimbabwe. Kota sizilungisele ukuthi kungaba le the case sizomlapha lo muntu ole monkeypox and sithathe amanyathelo afanele ukuthi ingaspread.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Mzingwane uchaza ukuba i-monkeypox ngumkhuhlane bani.
Umkhuhlane we-monkeypox lo-Mpox ngumkhuhlane olempawu zokuqubuka okungejwayelekanga kodwa okufana lokwe-smallpox lapha sesikhuluma ngabantu abazelwe ngaphambi kuka-1979 kanti-ke nxa la sikhuluma ngabalezi nsuku singakhuluma uphose kufane le-chickenpox kodwa zathola ukuthi ukuqubuka kwakhona kuthi fe ngendlela ephezulu futhi kuthanda ukuminyana amaqhubu akhona kawathi qaqa njengawe-chicken pox.
UDokotela Mzingwane uchasisa impawu ze-Mpox.
Ekuqaleni kwabo i-first symptom kumbe izimpawu zawo umuntu uyezwa etshiselwa kumbe side atshiselwe agodole ephongudinwa nje umzimba iphela amandla ezwe lemisipha isiba buhlungu kungakaqali lokhu kuqubuka engikubalileyo ngaphezulu emva kwalokho sokuzaba lo uqubuka lokho ke.
Umkhuhlane we-Mpox uyathathelwana njalo uDokotela Mzingwane uyakuchaza lokho kabanzi.
Imvama kwayo ndibe monkeypox ukuthi iyaziphelela kodwa ke ingakaziphelele umuntu ulakho ukuthelela abanye. Kulabanye abagula kakhulu mhlawumbe icine ithelele ukuthi basweleke emhlabeni kodwa abaningi abagula lomkhuhlane bayasila bengelathwanga kodwa kulabanye abangagula ikakhulu abavele behamba le mikhuhlane yabo abangakuhle basweleke ngenxa yokuthi sebebanjwe yilo mkhuhlane.
Kuviki edlule umabhalane jikelele we-WHO uDokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus wethule umbiko othi umkhuhlane we-Mpox usuyingozi emhlabeni jikelele njalo lamankampani alungisa imithi yokwelapha lomkhuhlane sokumele asebenzelane labo ekwelapheni lekwenqwabeleni lomkhuhlane.
The emergency committee met and advised me that in its view the situation constitutes a public health emergency of international concern.
Ezweni le-DRC lomkhuhlane uhlasele kakhulu kuzigaba ezilishumi lanye zelizwe phakathi kwezingamashumi amabili lasithupha njalo kule-Mpox Clade 1 lo-Clade 2 Uthi uGladwan yiyo eyingozi kakhulu ngoba ibikwa ibulala futhi isimemethekele kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.